ngasikhwabithi ukuthi mina kwenye indoda ngaphansi kwelanga uNkulunkulu yabe esegawuli kodwa umuntu ulandelwa izenzo zakhe okubuhlungu kimi kansoze ngikhangele kakhulu imisebenzi yakhe ngemva kwelokhu okwadlulayo konke lokhu ngibabuhlungu ngokuthi ufike nzima khona laphana ebhenkini leliyana kwakaphontshwa umalaba laphana kwaba lokukhulumisana okuthile kubuhlungu-ke khona lokhuyana kumele sikunanzelele lokhuyana ye siyazi ukuthi umuntu ulandelwa imisebenzi yakhe sibili abantu lapha ngesikhathi sona lesi sama-2000 kuthathelwa ebelungu amapulazi kukhanya indoda engazani ukuthi ingamanga kuhle isekela iphathi ngamanga ngomthetho wenkizo wona ukuthi wona umthetho wona uthile
mnumzana Dube ngena khonapho belisebenza laye njani ubaba uthixga usiku emthethwandaba khona ngapho ubeyiphethe njani imbiza yemithetho
ngisikhathi sengishifu sakisi izenazele ukuthi kube namaruling amaningi angazange abefiwo obestrong njengegqweka because umana zeukuthi 2001-2000 i-tad over from the previous chief justice kube ngumuntu olandelela i-partline njengoba umkhandla ekhulumile kube ngafanti labanye odade sobona kwamanye ama-chief justice abameli amalungelo abantu ilobo ipolitiki abakusayo wombuso for that day ungavumile sikawusiku ube ndoda kadithiwamofi i-partline beoso note ukuthi njengoba umkhandla ekhulumile kube nzima ukuthi ephuma kuyaze afuna ukuphuma sekumkaleli esikhundleni was actively involved ku-party politics ati ngathi compromise i-judiciary even injecti ye-judiciary okwenza ukuthi kwezihlanda njengamagqweta njengami ezesisene bengingiyanyeke ukuthi ngiyeli phe ezimbabwe when you look at how amabhenshi kwamanye amazwe for example even e-south africa khonapho ku-chief justice nobamela uzulu abamela nje ukuthi na-remain in the street but during i-rain ka-chifa usiku was more I think what we are seeing is that the government is having a judge, a member of parliament, the private secretary to the president in Taiwan in 1980. So I'm sure influence in Eliana, even when he was declared to the bench, he is enough for a high profile judge, better more plans, in a particular rule of law. So we reflected his name, how much judgment that. Unfortunately, in as much as I sympathize with him, I'm disappointed with his pardon, but here in the Akombuso, I think he's correct.
Ngiphenduke kuwe baba uMkandla isikhundla esathiwa nguye uShishika usiku sesiphethwe ngubaba uMalaba alubana uthe wathola ithuba lokukhuluma laye uMalaba ungamxwayisa na umtshele ukubana hayi Malaba asifuni ulandele indlela eyayihamba ngoShishika usiku emsebenzini lo
kushiya ngami sibili ngakuthi khona indoda elingumalaba iyasondeleseka eduzane njengoba ingeyalapha emkhonweni wakithi sengathi lavele kahle thiyane lakho lokhu kungena omuntu ngoba laphana angakela ukuphuma simusa khona ngale kuqhaweni lobu kuyagcina kuleliyani igoma ligcina amaqhawe uzaphuma kubi laphana sengolise ibizo lakhe iprofesheni yakhe igcina isingolise ngalokho-ke kuyadingakala sibili ukuthi khona kathiyane engazavuma yena ukusetshenziswa ezomzabalazo ngame eqinisweni emele iqiniso bethi nxa bemkhupha bese bemkhuphela iqiniso ukuthi walile ukusebenzela ilunga labo kumbe ukusebenzela omunye umuntu njalo nxa sekufike ukuthi khona sesisekhethweni ngame eqinisweni njalo nabantu ababe besiya kuma laphana ukuthi bayenza imihlangano yabo emapolitika leyokubuthana leyamarali lawo engathathi uhlangothi lwenye iphathi
Ngiphenduke kuwe Dube uthi wena uChichiga usiku ngumuntu obesekela kakhulu ibandla lezane uPF engalandela umthetho kodwa abezane ubona bathi hayi uChichiga usiku ube indoda eqotho mpela emeqinisweni ewulandela ngendlela umthetho injalo eyihlonipha imithetho yelizwe uthini ngalokho
hayi ngokuhlonipha okukhulu angivumelani nakho kakhulu ngizabuyela futhi kuma-judgment ka-chika usika e-land reform or even ibhenshi lakhe le-supreme court on ama-land reform issues indlela afakwa ngayo indlela owakhishwa ngayo previous chief justice wadeclara he was the least qualified ebantwini abafanele be ngo-chief justice but because njengoba ngishilo ukuthi ngesikhathi esibuse ngo-private secretary kamongameli ezimbabwe so ngumuntu ayi-change system ngumuntu adeclarayo to go and control ibhenshi